endabeni zethu lamhlanje. Ilizwe leMelika lithi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alungise okuhlupha ilizwe leZimbabwe eleMelika lingakaqalisi ubudlelwano obuphakeme lohulumende wakhe. Abantu abaningi abafelwa ngabazali ngumbhuqazo wegugrawundi kabasoze bavote kukhetho oluzayo sokushilela amafutha ezimota edolobheni leBanda. Abathiya bethengisa inhlanzi besaba ukuthi kungaqhabuka umkhuhlane ozabulala izinhlanzi eziningi. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlaziya udaba lwamasoja alokhu esemgwaqweni eZimbabwe ngesikhathi ilizwe leMelika lithi kalisoze leswile izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla lezanu PF. Kulivestock lamhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokwethulwe kudalele Congress lapho okwenziwe khona umhlangano omayelana lelizwe leZimbabwe. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.